So we see card descend about VOA in the valley. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 25 kuzibandlela 2021 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu.
Ukuxolisa kukaNick Mangwana kangibonisi singathi ku-enough ngoba akuthiloyo kudiliza isimo samadokotela eZimbabwe ku-international world.
Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uxolisile kubodokotela namuhla phezu kwamazwi akhe okuthi kulabanye odokotela abazonda ibandla lezanu-PF abangaba bebulala iziphathamandla zikahulumende ngabomo ezibhedlela.
Indosakusa iyinhlangano layo esakhasayo ngezezimali ayikabi lazo izimali, ithembele ekuthini abantu kabahlangane bazenzele.
Kulequla lezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa eselisungule umkhankaso wokudinga usizo lwesiphangiphangi olwezibane zokukhanyisa esibhedlela seChitachawa eCholocho. Idolobho leHarare lilokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu ababanjwa iCOVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idolobho leHarare lilokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu ababanjwa umkhuhlane weCOVID-19. Izolo kuphela kuba nje abantu abedlula ikhulu lengxenye 157 phakathi kwabangamakhulu edlula amathathu 313 abatholakale belomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebehlolwe batholakala bele coronavirus laya kunkulungwane ezedlula amathumi amathathu lanye 31,320. Asebesilile bona sebezinkulungwane ezedlula amathumi amabili lambili 22,215. Ezwekazi leAfrika, iCOVID-19 ihlasele abantu abayizigidi ezedlula ezintathu 3.4 million. Ibulale njalo inkulungwane ezingamathumi edlula 9,585,278. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilikhulu 99.3 million ababanjwe umkhuhlane lo. Asebefile bona sebengu 2.1 million. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uxolisile kubodokotela namuhla phezu kwamazwi akhe okuthi kulabanye odokotela abazonda iziphathamandla zezanu-PF abangaba bebulala iziphathamandla zikahulumende ezibhedlela ngabomo kulandela ukubhubha kwezinengi zazo ngomkhuhlane weCOVID-19 ngeviki edluleyo. Umangwana wethule amazwi la enkundleni yeTwitter izolo. Amazwi la asolwe kakhulu zinhlanganiso zabezempilakahle kanye leyamagqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kumbiko awethu lenamuhla uMangwana ucele uxolo esithi ubengajonganga ukuhlambaza odokotela. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ukuxolisa kukaNick Mangwana kangibonisi singathi ku-enough ngoba akuthiloyo kudiliza isimo samadokotela eZimbabwe international world. Ngiyaba ngcolisa ngoba wonke umuntu olalele i-statement sika-Nick Mangwana, even lezakhamizi zeZimbabwe, ziyabe zicabanga ukuthi izihlobo zabo zifile bezingagoluthi zingapha. Kuyagcwaliseka ukuthi okutshengisa amadokotela eZimbabwe abulala. So ngibona ngazathi ukuthi iyaxolisa akwenelanga. Alubana ube ngumuntu in a normal country, ube kuzithe resign. Lilizwe bani elizehluleka ukuthi linikeze isekelo ebantwini bawo esingathi kade singamabutho alo okulwisana lomkhuhlane lowo. Ngenhlalo yethu ilizwe lethu libunjwe kabi ngoba sihlala silwisana laye wonke umuntu. Labo abale political power babona wonke umuntu eyichaka sabo, kabahloniphi bantu, kabazitsheli ukuthi abanye abantu labo they are saving the nation. So ngibona ngizathi khonoku yikho omangwana uma bekhuluma bekhulume angani ilizwe ngelabo. Kudilize reputation yamadokotela, odokotela beZimbabwe kuyenza even outside the world bebonakale njengabantu vele abangafanelanga ukuthi benjani be-attended to abantu.
Ungathi amazwi la abalomthelela bani kubodokotela abayibo abahamba phambili kumpi yokulwisa i-coronavirus?
Atshengisa ukuthi yena ucabanga ukuthi abantu abaqakathekileyo ngabantu bezanu, impilo yabo yokuthi bona bazithatha bazenza abamangalisayo. Akazwisisi ukuthi ukufa kwabantu kubangelwe ngumbusazwe omubi abathethe imali yelizwe ba-investa outside the country behlule ukuthi be-raise imoral yamadokotela, sebesola abantu abangalacala. Bona bakufunde ukuthi kusukela namhlanje baselizweni leli bangamaZimbabweans i-investment yabo kayibe la, kayi-improve i-health, kayi-improve ama-roads. Dani ukuthi babe bethenga izinto ezimangalisa ngaphandle kwelizwe, betshontsha imali yelizwe beyihambisa ngaphandle kwelizwe.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusazwe. Kusenjalo ugatsha lwendaba zasekhaya olwe-Home Affairs lwethule umbiko lusola abantu abethula imbiko yamanga ngokubhubha kumbe ukugula kweziphathamandla zikahulumende ngomkhuhlane we-COVID-19. Ugatsha lolu luthe ingamanga impiko eke yaphuma enkundleni zokuxhumana isithi iziphathamandla zeZANU-PF ezivalisa umnumzana Patrick Chinamasa, uMike Nyambuya loVictor Matemadanda bafile. Luthe njalo kungamanga ukuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthwalelwe kwele China egula, kanye lokuthi umnumzana Kembo Mohati laye uphethwe i-COVID-19. Unobhala kulolu gatsha u-Aaron Nepera uthe abantu kumele batshiyane lamanga anje. Sixoxele siphathamandla seZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Mina ngithanda ukuthi ngithi kuqala ngincedise kutheni nxa esexolisi, ngoba lwana ubungumbono wakhe kanti ungasiwo mbono kahulumende, kanti ungasiwo mbono weZANU-PF, umbono ubungumbono wakhe obu ulahlekile. Yebo phela umuntu uyalahleka, hhayi ulahlekeke ube lahleke ngendlela engayisiyo. Ngokunjalo ngithanda ukuthi lami ngigcizelele ekuxoliseni amadokotela kakhulu ukuthi uMangwana ube vele phambanisile ngakukhulumileyo, yikho eseqolisa kathesi, uyananzelela la uyazibona ukuthi bephambanisile. Yebo phela amadokotela ngesikhathi esinzima sekangaka besenza umsebenzi onzima kangaka, benikela impilo zabo, bezimisele ukuthi bafe njengabantu abalweli lizwe leli ukuthi balikhulule, basempini yokulwisana le-corona, kabadeserve ukuthi bathukwe ngale indlela abathukwe ngayo. Kulihlazo ke kakhulu kuhulumende, kube lihlazo kuhulumende kakhulu njengomangwana nje esisebenzi sikahulumende. Kodwa-ke ngithanda ukuthi ngithi kumadokotela sibili, amadokotela ethu, hhayi bakethi siyaxolisa kakhulu madokotela, ngiyamxolisela futhi lalo umfowethu ngokulahleka kade kwenzile. Amadokotela amsebenzi abawenzileyo abawenzayo mkhulu kakhulu esikhathini esinzima kangaka. Siyawunanzelela umsebenzi omuhle madokotela liwenzayo ukunikela izimpilo zenu. Lokho kunjengalokhu akukho.
Uhulumende usola njalo abantu athi bethula impiko yamanga ngokuthi uzibani ufile nge-COVID, uzibani uyagula. Ungathini ngalokho?
kuyikulahleka kwabantu ukuthi bagijime besiya ukuthi ubani sefile, ubani lo sefile, ubani sefile. Kube kanti kulendlela eqondileyo ikakhulu nxa kuyiziphatha amandla zikahulumende, uhulumende nguyobikayo ngendlela eqondileyo kulama-channels aqondileyo alandelwayo umuntu nxa esefile. Ubani lobani wonke wonke nje ngapho ngokugijima nje ukuthi ubani sefile, kumbuse esibhedlela ubone umuntu sefile, ubani sefile hatshi.
Umnumzana Pilif Kaule ngoebandla lezanu PF. Uhulumende lezinye inhlangothi kwezempilakahle bakhuthazwa ukuthi baqhube imikhankaso yokusabalalisa ulwazi lwemfundo phezu komkhuhlane we-COVID-19. UMavis Gama uyalandisa.
Linkuthazo izwa ngesikhathi liqhubeka liqonga inani labatholakala bele COVID-19 kunje sebesedlula inkulungwane 1005 asebelahlekelwe yimiphefumulo selokhu waqhamukayo lomkhuhlane. Uzulu uthi okunye kokubangela lesi simo yikusilela kolwazi kuzulu, efisa ngabe kuqhutshwa imikhankaso eqinileyo esabalalisa lolo lwazi njengalokho kwakusenziwa ngesikhathi uzulu efundiswa phezu kwengozi yokuya emacansini mahlayana ukusabalala kwegciwane le-HIV lomkhuhlane wengculaza. Umfundisi Wilson Dutch webandla le-United Evangelical Church uthi kunengi uhulumende angakwenza ukufundisa uzulu, hatshi ukuthumela abakubutho lamapholisa njengalokho okukhona.
Izanotazi COVID task force azibatsirizo azibatsiri
akuncendi lokho elikuthi COVID task force ngcono liyehlala ngekhaya ngoba kusize likwenzayo. Okusizayo ukubona bezempilakahle indawana yonke kudingwa isepa efakwa emaphepheni kunikezwa uzulu kanye lamaphethana alemfundiso abantu besiyazifundela. Bazwisise ukuqakatheka kwakho lokho okulotshiweyo, abantu baqale ukuzilondoloza bona bodwa hatshi ukulondolozwa ngombhobho.
Kodwa uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukusabalalisa imibiko phezu kwe-COVID-19 lengozi ekhona ma umuntu engasazivikelanga. Lokhu kulandiswa kabanzi ngudokotela Agnes Mahomva okhokhela uhlangothi lukahulumende olulisana lokumemetheka kwegciwane le-COVID-19 olwe-National Response to COVID-19 Pandemic in Zimbabwe.
You must adhere to all the recommended preventative measures such as wearing of...
Kumele liqhubeke lizilandela lezo kondiso ezabekwayo ukubalisa ukugqoka ama-mask ngendlela eyiyo, ukugeza izandla ngamanzi ahlanzekileyo umuntu esebenzisa isepa kanye lokungathintani mahlayana. Lokhu yikho okumele kulandelwe sikhathi sonke. Le yiyo indlela yesibanga saphezulu kwezokuzilondoloza kulo
mkhuhlane.
Umnumzana Melo Sibanda isakhamuzi saseHarare ukhuthaza uhulumende ukuba alalele amacebo kaZulu.
Njengihlala yenza uhulumende zantando. Nangu ke le nani labantu selikhuphukile abantu ababanjwa yi-COVID. Alokhu akulunganga sikile. I-government imele ike ilalele ukukhulunywa ngabantu.
Uzulu uthi kasikho isidingo sokutshayisa abantu ngamasotsha kumbe ugcwalisa amapholisa emigwaqweni. Okudingakalayo yimfundiso eyanelayo njengalokho okwakusenziwa ngesikhathi kuqhutshwa imikhankaso phezu kwegciwane le-HIV kanye lomkhuhlane wengculaza. Bathi njalo kuyadingakala umuntu onjengowaye ngumphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko umnumzana Jonathan Moyo owanelisa ukwenza uzulu athakazelele udaba lokwebiwa komhlabathi lanxa ekuqaleni wayengakuthakazeleli kulandela indlela imikhankaso eyayisenziwa ngayo ngaleso sikhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kulequla lezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa eselisungule umkhankaso wokudinga usizo lwesiphangiphangi olwezibane zokukhanyisa esibhedlela seChitachawa eCholocho. Kubika uThuso Khumalo.
Abezimbabwe laba bangamalungu enhlanganiso ye-Indosakusa Cholocho Community Development bathi isimo esesibhedlela se-Chitachawa sibi kakhulu kakhulu kulabo abadinga usizo lokwelatshwa ebusuku. Umsekeli kamgcinihlalo wenhlanganiso ye-Indosakusa uMnumzana Japhet Ndlovu uthi bacela uncedo lwaloba yiluphi uhlobo lwezinto zokukhanyisa olungasetshenziswa isibhedlela lesi.
Indosakusa iyinhlangano layo esakhasayo ngezezimali, ayikabi lazo izimali, ithembele ekuthini abantu kabahlangane bazenzile. Ngezinye indlela Indosakusa ithi sisonke sizakulungisa. Ngicabanga ukuthi namhlanje ngingabhabhulisa omunye umntwana kulesi silogane sithi thina vukuzenzile.
Lesi sibhedlela sakhiwe nyakenye ku-18 eCholocho kasikaze sibe lamagesi. Isikhathi sonke umongikazi walesi sibhedlela ubekhanyisa ngekhandlela loba ifoni yakhe. Kodwa ke ukwanda kwemikhuhlane lokumemetheka ku-coronavirus sekusenza kube nzima ukusebenza. Umongikazi kulesi sibhedlela unkosikazi Gwede uthi uthwala nzima nxa eselapha abantu ebusuku.
Saba le kesi sathunga umuntu obusuku obeyigcwaziwe sasingela candle langile ifoni, but ifoni yankona ebele umlilo omlutshwane. Umlilo waphela ngagcina sengilayitha ama-papers ukuthi ngiqedise ukuthunga i-patient. Ife namafoni yethu ukuthi sikwanise ukucharger in case of emergency, ukuthi siyabe sikwanise ukuthi sifonele sidinge i-ambulance nxa ifoni ingelamlilo. That means ife nokufonela bangakasakwazi ukufona.
Esinye sezakhamizi zakule indawo esingathandanga ukuvezwa igama sithi ukusweleka kwezibani zokukhanyisa ufaka impilo zabantu engozini.
Singacela nxa yokuthi liyabe likwanisa ukuthi lingasincedisa izinto ezinjengamalayithi ngoba kumbe kuyisola bese kutholakala ibattery elikhulu sithole ukukhanya lapha esibhedlela lebusuku, sithole ukuncedisa kwenzela ukuthi isola emini izakwanisa ukucharge ntambama kwanisa ukuthi amalayithi sebenzisa ibattery lilayithi.
Umgcinihlalo wekomiti encedisa lesi sibhedlela uMnumzana Shadrack Dube uthi ukusweleka kwezibani lokhu kuphazamisa kakhulu lesi sibhedlela njengoba sisetshenziswa ngabantu bezigaba eziningi ezigoqela iMabhele, iSandawana, imhla atwa ikalane insendlwini inkalange lechayane
leyama emergency cases anjengokuthi nxa umuntu engagula ebusuku clinical lama light not even a single light ukuthi bam attend kanjani le mithi bayidinga njalo ebusuku yikho sicela abangasincedayo ama lighting system loba ngamasola abe nama battery awuthathwa nethatha umlilo emini ukuthi besebenzise ntambama eclinic eChitachawa clinic.
Inhlanganiso ye-Indosakusa ikhuthaza abafisa ukuncedisa ukuthi bathintane namalunga ayo kwele South Africa loba lo mongikazi walesi sibhedlela khonale eChitachawa ukuze kungabi le mphefumulo elahlekayo kulesi sibhedlela ngenxa yokusweleka kwesibani. Inhlanganiso ibivele isiqalisile ukusiza lesi sibhedlela ngezitulo ezingama-40 zokuhlala esigulane. Ifuna njalo ukudingela lesi sibhedlela imibheda ezenza kube lula ukuthi izigulane ezingenelisi ukubuyela emakhaya zilale khona ngesikhathi ziselatshwa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nguThuso Khumalo.
Kulive Talk namuhla sikhangela ukuqonga kwenani lababulawa yi-COVID-19 kanye labatholakala belomkhuhlane lo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Umongameli Joe Biden wakwele Melika ukhangelelwe ukusayina isiqondiso sokwalela ukungena kwabangasibo zizalwane zeMelika elizweni abayabe bethekelele emazweni agoqela eleSouth Africa. Ucho isiphathamandla sogatsha lwezempilakahle kuleli lizwe. Osomabhizinisi abanothe okwamagama ukwedlula abanye bonke emhlabeni jikelele abanjengoJeff Bezos wenkampani ethengisa ibulenjini e-Amazon, lo Elon Musk wenkampani yezimota ezithengwa izinothi e-Tesla babonakale besengeza inotho yabo ngalesi sikhathi umhlaba uhlaselwe yi-COVID-19. Inani lasebebulewe ingozi yesavunguzane esizelezulu eliningi esetropical storm Eloise echaye emhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Africa seledlula abantu abalishumi lambili abayisithupha babo bengabe Mozambique. Abantu beGhana lokhu beduduzana kusikhumbuzo sikamuyi uJerry Rawlings owaba ngumongameli walelo lizwe kusukisela ngomnyaka ka-1981 kusiya ngo-2001. URawlings olesidumbu esilaliswe e-Accra International Conference Center ubhubhele mhlaka-12 Lwezi ngomnyaka odluleyo esele minyaka engamashumi edlula ayisikhombisa 73 esamele ukungcwatshwa mhlaka-27 Zibandlela.
Inani lababulawa yi-COVID-19 kanye lababanjwa lomkhuhlane liya liqansa nsuku ngensuku elizweni. Kubhubhe abantu phose abangamakhulu amathathu 291 kuviki ephelileyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abezempilakahle bathi uhlobo olutsha lobhubhane lwe-coronavirus luyamemetheka ngesiqubu esethusayo, kungakho inani lababanjwa kanye labakhulelwa ngolubhubhane lolu liqonga. Laloba kunjalo, umkhuhlane lo ukhanya ubulala abesilisa ukwedlula abesifazane. Umqondisi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya uchasisa ngalokho.
Kukhanya ingaku kukhanyelwa lapha abantu abashonayo, kushona kakhulu obaba, omama hayi kabashoni njengabobaba. Lokhu kwenziwa yikuthi obaba ngabantu abazibona bona beqinile kakhulu, yikho njalo ngabantu abahambayo kakhulu ezindaweni eziningi. Besuka benjalo nxa sebegula abasabuyi njalo ezibhedlela masinyane, sebephuza ukubuya ezibhedlela.
Abanye abezempilakahle bachaze ukuba uma uZulu engaqhubeka engalandeli iziqondiso zokwehlisa ukumemetheka kobhubhane lolu, inani labathinteka yilo lilakho ukuqhubeka likhuphuka. UDokotela Veke Ndlovu uthi kukhanya uhlobo olutsha lwe-corona luze ngolaka lonyaka kulolwanyakenye.
So we seem to have an increase in the number of deaths of coronavirus.
Sikhanya silamanani aphezulu abantu abakhulelwa ligciwane le-COVID-19 ngesikhathi segagasi lesibili esikulo. Lokhu kungenxa yokuthi sicabangela ukuthi uhlobo lolu olutsha lwavela e-South Africa. Uhlobo lolu lumemetheka ngesiqubu esikhulu njalo okwakhathesi sithelelana emphakathini. Uhlobo lolu olutsha lona alubukhali kodwa lumemetheka kakhulu, okutsho ukuthi abantu abaningi baba sengozini yokuthi engawubamba bakhule ilo mkhuhlane.
Now spreading among us and increasing the number of people who then develop ama symptoms and then may develop ama complications.
UDokotela Rogers Magiko uvumelane loDokotela Ndlovu ukubana leli gciwane elisha limemetheka masinya kulelanyakenye, njalo lesi simo silakho ukuqhubeka sisiba sibi ngesiqubu esikhulu emavikini azayo.
Esikwazi ukuthi umhlobo lo omutsha uyathelelwana kakhulu kalula nje ukwedlula emanye ama variant akadisilawo ngemuva. Kungenzakala ngenxa yokuthelelwana lula lokhu ukuthi emalangeni umba amaviki alandelayo siyale lokhu silama-cases ahayi bayethu ukuthi sesiku-lockdown.
Ukhansila Sikhululekile Moyo owedolobheni lakoBulawayo uthi abantu bengakhulumisana ngokufa kodwa bengaze babuthana, ngoba lokhu kubafaka engozini yokubanjwa ligcikwane leli lula.
Ukufa kukhona enyakeni edluleyo besingakuboni njengalokhu kukhona khathesi. Ngakho-ke engikukhuthazayo ukuthi siyananzelela ukuthi izimfa ziningi zikhona, sivumeni ukuthi umkhuhlane we-coronavirus lawo ukhona njalo uyathelelwana, sesithelelana sonke.
UMnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo weBulawayo Residents Association ku-Executive Council, ukhuthaze izakhamizi ukuba zinqande abantwana ukuze bengaze bathatha imikhuhlane egoqela i-COVID begcine bethelela abadala ngekhaya.
Njengabantu abahlali izakhamizi zalapha koBulawayo, siyakhumbuzana ukuthi singadeleli umkhuhlane lo we-coronavirus ukhona and uyahlasela njalo uyabulala. Labantu abethu asibanqandeni, siyabona abantwana bayaphumala babedlala phandle. Abantwana sibafaka engozini impilo zabo bana bambele imikhuhlane besibuye besiphathele futhi ezindlini.
Sekubhubhe inkokheli zikahulumende ezine ebezibanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Owaqala ukubhubha ngowayengumphathintambo wezokulima, uMnumzana Perence Shiri, walandelwa ngowayengumphathintambo wesabelo seManicaland, unkosikazi Ellen Gwaradzimba, uLieutenant Major General Sibusiso Moyo, obengumphathintambo obekhangele ngokudlelana kweleZimbabwe lamanye amazwe, ube yisiphathamandla sikahulumende sesithathu ukubulawa yi-COVID-19. Kuthi uMnumzana Joel Biggie Mathiza, obephethe uhlangothi lokuthwala kwempahla, ube ngowesine obulewe lubhubhane lolu. Ezinye inkokheli ezikhulelwe yilo mkhuhlane zigoqela unduna Mashaya Mombe, umnumzana Khombo Moyana owaba ngusibalu khulu wakuqala ilizwe lithola uzibuse webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe, kanye lomnumzana Enias Chikwedere owake wakhangela uhlangothi lwezemfundo kuhulumende. Isibhedlela sekhansili yakoBulawayo esetongrove siqale ukwamukela izigulane ze-COVID-19 ngale impelaviki esanda kwedlula. Lokhu kuchazwe ngudokotela Edwin Sibanda, umqondisi wogatsha lwezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo, yena owenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa walobela iStudio 7 i-email. Ugcizelele ukuthi ngesikhathi ilizwe likhangele ukukhuphuka kwenani labantu ababulawa yi-corona, idolobha lilokhe lilendawo eyaneleyo eyokungcwaba abantu, ethi uhlupho olukhona ngolokudoda kwamanzi eluveve symmetry osokuphambanisa ukugejwa kwamangcwaba. Ngimele Studio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lidanise abalandeli iqembu lomdlalo wenguqu elimela iZimbabwe lama-Warriors ngokuphelelwa ngumphako lingazange lithole ngitsho lomklomelo owodwa kumncintiswano we-CHAN. Kubika uJoseph Njanji.
Umlandeli omdlalo wenguqu Washington Sibanda uthi kuyadanisa ukuba iqembu leZimbabwe liphenduke umthatshuza kwele Cameroon, njalo uthi umlandu ubeka emahlombe inkokheli yeqembu.
Singakhangela indlela esidlale ngayo kulo mncintiswano, ubonise emgceke ukubana sihambe kulo mncintiswano singazilolonganga njalo singazilungiselelanga okubanzi. Kuyinto elusizi njalo eveza ukubana sisemuva njengelizwe emdlalweni wenguqu. Kuthi okunye singakhangela nje indlela umqeqeshi akademisa ngayo amabhiza enkundleni. Kuthi imbuzo emningi kubana abanye abadlali abakade bedlale kuhle emdlalweni wokuqala bakhanya bengasatholi ithuba lokubana badlale imidlalo elandelayo. So kungaba ngokunye nje okubalungele ukubana iqembu lesizwe lingatholi lutho libuye lilengisa izandla lisuka khonale eCameroon.
Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Kokwara laye usole kakhulu umqeqeshi weqembu lama-Warriors uDraft Golo Karusich esithi behlulekile ukuqhuba umsebenzi awuqhatshelweyo.
Hayi, badlale kubi kakhulu njalo babengakhanyi ukuthi bafuna ukwenzani kumbe bafuna ukudlala njani, okutshengisela njalo ukuthi noma i-team selection yayingekho enhle bayezangana nabantu abahlangana khona ngale Cameroon. So ngokubona kwami mina, hayi umqeqeshi yena ngokwakhe hayi kaboni lutho sibili, hayi impuphuthe. Yebo, ngumuntu ongaba esuka esilungwini kwabamhlophe, kodwa hayi nxa sikhuluma kwezenguqu ngendlela okudla adle atshengisa abadlali bedlala ngayo, hayi ngibona kafanelanga khona ukuthi ebe umqeqeshi wona owelizwe kumbe oweqembu sibili ku-Premier League.
Iqembu leZimbabwe liphuthe imidlalo yalo kusibaya sika Group A lisemsileni wengalane lingela ngisho lokudwa umklomelo emdlalweni walo wakuqala linqotshwe nge-1 kanyangele Cameroon, kwathi kwesibili litshaywe nge-3 ka-1 ngele Burkina Faso, kwase kusithi kwesithathu linqotshwe nge-1 kanya liqembu leMali. Iqembu leMali yilo eliphuthe lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo yisikhombisa kusithi ele Cameroon liqedile lisendaweni yesibili lile miklomelo emihlanu. Limpumela itsho ukuba iqembu leMali kanye lele Cameroon yiwo asedlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano, ikanti eleZimbabwe kanye lele Burkina Faso eliphuthe lisendaweni yesithathu lile miklomelo emine asephindela emuva. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Sikhangele ebezihamba phambili. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uxolisile kubo dokotela phezu kwamazwi akhe okuthi kulabanye odokotela abazonda iZANU PF abangaba bebulala iziphathamandla zikahulumende ezibhedlela ngabomo. Kulequla lesizalwane seZimbabwe eseSouth Africa eselisungule umkhankaso wokudinga usizo lwesiphangiphangi lwezibane zokukhanyisa esibhedlela seChitachawa eCholocho. Kwanele Mtwakazi olivalelisayo ngontungamili nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.